siyabonga jonga lo Chris lichona njani ikudibana emsakazweni we studio 7 ngolwesine emhlaka 12 ngombimbitho 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mukela emoyeni ngenjabulo nguNtungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Kuqakathekile ukuthi uhulumende asitshengise ukuthi uzinikele ukuthi aphendule uItaizamani ngoba sikhangela ukuhamba ukwenza izinto ngesikhathi benithumba. Ngibona ngani kuyahambelana ngoba amapolisa enzi ngani balakho abafuna ukuthi bakwenze.
Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu eZimbabwe lazo zengezelela elazo ilizwi lokuthi akukhululwe ngokutshetsha umnumzana Itai Dzamara intatheli izindaba iphatheke emkhankasweni wokulwela umbuso okhululekileyo ngokutshengisela.
Ngesikhathi uVice President ekhuluma izano yabibuya ifuna ukudisturb umhlangano wethu silabafana namankazana adakiweyo abafana beMDC badefenda bala ukuthi bangene kuarena ehall. Iko khonapho ikhonapho abaqalisa ukujikijela babamba abantu abajabulela izigqoko zabo babaleka.
Umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai usuka ngesiphangiphangi kobulawayo ngemva kokuthola imbiko yokuthi isigodlo sebandla lakhe eseHarvest House eHarare sihlaselwe ngamapholisa kwatshaywa izisebenzi zebandla kwathi abachileyo beqhubeka imihlangano labo basala behlaselwa ngabezano PF kobulawayo.
Izizalwane zeZimbabwe zithi zilahlekelwe kakhulu ngokubhubha kwamnumzana Wilson Sandura owake waba ngumahluli wedalele Supreme Court.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu eZimbabwe lazo zengezelele elazo ilizwi elokuthi akukhululwe ngokutshetsha umnumzana Itai Dzamara intatheli izindaba ephatheke emkhankasweni wokulwela umbuso okhululekileyo ngokutshengisela. Zithi lanxa engasakhululwanga zizayakhalaza inhlanganisweni ezivalisa iSADC leye-African Union ukuthi umongameli Robert Mugabe asuswe esikhundleni sokuba ngumgcinisihlalo. Intatheli izindaba ithume Viscama usethulela lolu daba.
Lezi nhlanganiso zitshela intatheli izindaba ukuba zivumelene ukuthatha leli nyathelo ngemva kokungena umhlangano wesiphangiphangi wokubonisana phezu kokungenziwa ngesehlakalo sokuthunjwa kukaDzamara. Umqondisi weZimbabwe Peace Project unkosazana Justina Mkoko utshelela umhlangano ukuba lesi sehlakalo siyamethusa ngoba simkhumbuza ahlangana lakho okwensuku ezingamashumi amabili lanye ngesikhathi ethunjiwe amapholisa esenza esifanayo ukulandula ukuba yibo abamthetheyo.
Kuyangesabisa njalo yinto edanisayo ukuthi into enjalo lokhu ivunyelwa elizweni lethu lapho bese sicabanga sesilesisekelo sombutho esitsha esicacileyo okutsho ukuthi vele ukuba le phepha leliyana esithi thina yi-constitution akuncedi lutho nxa iphepha lona leliyana lingalandelwa. Kuqakathekile ukuthi uhulumende asitshengise ukuthi uzinikele ukuthi aphendule u-Itai Dzamara ngoba sikhangela ukuhamba ukwenza izinto ngesikhathi benithumba. Ngibona ngani kuyahambelana ngoba amapholisa enzi ngani balakho abafuna ukuthi bakwenze. Bekulama headlines ukuthi they are investigating.
Ozemele umanyano we-Crisis Coalition in Zimbabwe umnumzana Mehluli Dube uveze ukuba umhlangano walamhla yikusungulwa kwemikhankaso yokuba uhulumende ehlukane le mikhuba yokuhlukuluza uzulu lapho ekhonona.
Injongo yethu esiyihlosileyo lapha ngeyokuthi uhulumende abekwazi ukuthi siyakunanzelela siyakubona konke akwenzayo njalo sizama ngezo zonke indlela ukuthi uhulumende azinike yena isikhathi sokuthi bebone ukuthi uDzamara bamletha ngoba siyakwazi ukuthi yibo abamthetheyo nxa bona bengasiwa abamthetheyo kungumsebenzi wabo njengohulumende ukuthi uzamara bebone ukuthi ugcinakele uyabuya ahlanganiswe lemuli yakhe esikuhlosileyo kakhulu ngokuthi uhulumende kangayenzi into ezimahlayana ezingangokuncindezela abantu esikuhlosileyo ukuthi uhulumende kahloniphe isisekelo sombuso esitsha eselizwe avumele abantu ukuthi besebenzise amalungelo abo njalo bewakhodise amalungelo abo.
Elinye lamagqwetha aphatheke kudaba lokunyamalala kukaZamara esebenza lenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights, uMnumzana Lizwe Jamela uthi baluse edalele High Court lolu daba ngenhloso yokuthi lethule isinqumo esibamba ngamandla abangabe beloZamara ukuthi bazise inkundla ukuba ungaphi.
Injongo esilayo lapha injongo isuswa ngu-Section 50 we-Constitution yethu onika amalungelo kubantu ababotshiweyo kumbe abantu abaku-detention kumbe abantu labana abanyamaleleyo abangazazakala ukuthi bangaphi, yena leyo ethiwa yi-abduction ngesilungu. In our case sidila ngomuntu ophonga unyamalala ekucatshanyelwa ukuthi uthathwe ngabantu beku-security kumbe amapolisa kumbe sithi abantu be-CIO. So ikhosi ukucabangayo kodwa asikwazi ukuthi ungaphi. Amapolisa wona ayala ukuthi ungaphi kodwa akusethusi lokhu ngoba sake sahlangana lakho ukuthi bayayala bephinde bemlethe. So injongo yokuthi inkundla isinike i-order yethi yona umuntu ongabe layo uZamara sasiyenze i-application leyo kungakadluli 48 hours evunyelwa ngumthetho ukuthi umuntu edithelwe. So kathesi 48 hours sezidlulile, so sesicela ukuthi nxa singatholi i-order before 48 hours sesifuna ukuthi ehanjiswe e-court nxa kuyikuthi uthethwe ngendaba yokuthi kufuna ukuthi kwenziwe indaba zomthetho kumbe i-criminal law. Njengoba i-48 hours sezidlulile kathesi sesicela inkundla ukuthi ebonakala nje uZamara ehle e-release ngoba vele 48 hours sezidlulile ukubanjwa kwakhe kathesi akusekho emthethweni.
Kusenjalo amapolisa lamhla avukele ukuyagombolozela isigolo samahofisi ebandla le-MDCT evimba abasebenza khona ukungena phakathi. Lokhu kwenzakala ngemva kokuphuma kwemibiko ethi zitshaywe kakubi izisebenzi ezilithumi lantathu ebeziphakathi izolo kusihlwa ngemva kwesehlakalo sokulwisana phakathi kwabontanga lamapolisa, ontanga laba bevela kwethula isikhalazo sabo sokunyamalala kukaZamara edalela ephalamende. UZamara unyamalale ngomvulo ekuseni ngemva kokuthunjwa ngamadoda amahlanu angaziwayo ngesikhathi vela gelwa inwele bucwadlana lalapho ahlala khona emzini weGlenview 7. La madoda acatshangelwa ukuba ngabohlangothi lwamapholisa asebenza nsitha awe-CIO. Kolunye udaba oluphathelane njalo loZamara, amalunga edale lephalamende awebandla le-MDCT abikwa ephumile edale lephalamende ngemva kokuba umsekeli kamlawuli wedale lephalamende uMnumzana Ruben Marumahoko eyalile ukuthi luhluzwe udaba lokunyamalala kukaZamara olwethulwe ngomela iGwazana East edale lephalamende uMnumzana Nelson Jambisa. Jambisa ubikwa ubefuna ukuthi ezinye indaba obekumele zihluzwe zike zibekwe eceleni kuhluzwe olukaZamara ngoba kuludaba oluqakathekileyo. UMarumahoko ubikwa ephendule wathi lolu daba luhluzwe izolo kwanele lapho umphathintambo wezemithetho enguye njalo omunye wabasekeli bakamongameli uMnumzana Emmerson Mnangagwa eyazise idale ukuthi bazajeziswa kanzima abazatholakala belecala lokuthumba uZamara. Kodwa ngemva kwalokho wathi lolu daba luzahluzwa ngolwesibili. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Kunjalo nje umkhokheli we-MDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai ubikwa esuke ngesiphangiphangi koBulawayo namhla ngemva kokuthola imbiko ethi isigodlo sebandla lakhe eseHarvest House eHarare sihlaselwe ngamapholisa kwatshaywa izisebenzi zebandla esigoqela isikhulumeli sakhe uMnumzana Luke Tamborinyoka. Uthe uTsvangirai imihlangano ekade eyihlelile koBulawayo isiza qhubekela phambili ikhokhelwa ngumsekeli wakhe uNkosazana Thokozani Khuphe. Abebandla leli babikwa bethe besemzini weNjube kwasokusiza ontanga bebandla leZANU-PF bahlasela abasekeli laba batshaywa kabuhlungu abangumama badatshulelwa izembatho batshiywa benqunu. Kodwa amapholisa abikwa ebophe abasekeli bebandla le-MDCT. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli sebandla leli koBulawayo uMnumzana Felix Magalela Mafaspanda ochasise ngokwenzakeleyo.
sesiphakathi emhlanganweni enjube ngezikhathi uVice President ekhuluma izano yabibuya ifuna ukudisturb umhlangano wethu labafana lamankazana adakiweyo abafana beMDC badefenda bala ukuthi bangene kuarena ehall yikho khonapho ikhonapho abaqalisa ukujikijela babamba abantu abajabulela izigqoko zabo babaleka kathesi ngikhuluma nginje sichiya amapholisa ekhona kusenzakala konke lokhu amapholisa emile engenzi lutho kubuhlungu kukhanya ngani sebelandela into yegugura hundi yona leyana abayiqala kudala yakuthusela abantu yikho sithi mayuyu izano kayizithoke ngoba thina sifuni impi sifuna ukuthi sihlale sizwanana njengamazimbabweni ngoba impi akula muntu onqobayo luhlupho kuphela sifuna ama-elections ababahle utrangiraya ukwengene engene kahle hayi ngodlame sibona ukuthi abantu bezano sebedivetha information sebedivetha ukuthi bona bayalwa khathesi omtasa versus president Mugabe versus Gumbo versus Gamatoxi Weevils yikho sebezama ukuthi abantu bakhohlwe bengcikeza yabo
ungasitshela ukuthi kudlakelalo nalolo oluqhamukileyo bakhona ini abalimeleyo
ye into ekhona bakhona abalimeleyo njengoba sisazi ukuthi ukulimala kwomuntu kulama degrees kodwa ngiyakwazi bakhona abalimeleyo ngoba mbona abanye sebengazala ngubo zabo izimbatho zabo ungachaywa ngelitshe ulimele ungachaywa ngesitina ulimele bakhona abalimeleyo ngingazi ukuthi bangaki kodwa lami lokhu ngisadinga inamba kodwa ngiyakwazi ngibonile abantu balegazi abanye beyihluthulela izigqoko omama for that matter umuntu umhluphuthunyela izigqoko zangaphezulu esale segqoke uyasale egqokene yikho udlame olunjalo alulunganga ngoba siyabe lokhu esibuyele emuva akula direct investment ezabakhona akula plan esizayenza njengesizwe
umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT kobulawayo ube xoxa ecingweni lo Chris Gande wo Studio 7.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930-12080 la ku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ukusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku egoqela omakhalekhukhwini lamakhompyutha lokunye kubikwa sekubangele ukuxabana ezindlini ngoba emitshineni le kutholakala imbiko ekhomba ukuthi abanye abathetheneyo kumbe abathandanayo abathembekanga. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lonkosikazi Thamani Moyo umgcini sihlalo wabesifazana kucelele MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai kobulawayo.
Ikakhulu nxa ungumuntu othetheyo. Uma WhatsApp singangena nje nxa siyake sikhuluma izinto esiyake sizibona ukuthi azisesisi isithunzi sethu thina singomama. But lezi ziyake sokusendwa amaphepha umama ugwaziwe umama uyenzeke lokhu lokhana siyake singakufuni ukuthi kupublishwe. Nabo obaba njalo sibacela ukuthi nabo nxa beyake kukhona okuhluphayo endlini uba bejabana lo mama akulungiswe ngoba induku ayisiyo eyasimuntu abakulungise nje ngomlomo.
Ngaphambilini kwalingxoxo uke wakhuluma ngodaba olinye lake laluzwa olwempikitsha kwakuhambe njani njalo kuyini okwakukubi ngalo
umama kusho ukuthi wayecabana lobaba ubaba ebuye ekuseni umama wasesiyena sendlaliya kubhakanisa imeseni ngoba wena usupporti kusho ukuthi ukholisa nabantu bakho ngaphandle mina lapha labantwana awusafunaki indaba yasisikisela khonapho sebesilwa umama wayegeza kumela yesikolo ngumistress ubaba wase wathatha ikhuba wamzamula umama lwana wamzamula lapha ekhanda wazokuthi lapha ehlombe wabulala imbondela wamsinza ihlombe wathi ufuna ukuthi ahitinoplan ukuze azale umama wasebaleka wayesopha wabaleka waze wayawela phandle phansi kwesinye isikolo lapha ayawela khona inqumo engagqokanga ngisho ivini ini so thina njengabomama akuzange kwasichazisa into yona leyana eyenzakalayo ngoba ngemva kwesikhathi sabona ubabalwane sephumile azange hoshe sambone sephumile sehamba then lalaba ababethatha ama-pictures abanye base bethatha ama-pictures okuthi basendela abangane babo labo babona ukuthi bona nini ukuthi endaweni enje kuyenzakaleni so khonokhana asikufuni kungomama ukuthi nxa ngibona omunye umama ephakathi kobhuko ngimthethe akumelanga ngimthethe kumele ngimmelayo umama lwami.
Lo nkosikazi Thamani Moyo umgcini sihlalo wabesifazana ukucelele MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai kobulawayo bekhuluma icingweni le Studio 7 ekhona le kobulawayo.
Ku live talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela udaba lokusetshenziswa kwendlela zokukhulumisana ebulenjini la kumakhale kukhwini okufana labo WhatsApp, iFacebook lokunye kanye le lohlupho lezindlela esezilulethile ikakhulu ezindlini.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecengweni lingenelani kuhlelo.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafithane.
ELeSomali lithi libika ngokuhlaselwa komunye umkhokheli weqembu labesimuslim abedlulisa amalawulo abe al-Shabaab ngesikhathi sohlobo ngesikhali sohlobo lwe-drone esalungiswa kwele Melika. Imota ka-Adan Gara ihlaselwe yi-drone leli edolobheni le-Badere lamhlanje emini yantambama.
Umkhokheli wakwele Iran kwezokholo u-Ayatollah Khamenei usesole kakhulu incwadi elotshwe ngamalunga edale leSenethi kwele Melika ekhuthaza inkokheli zamazwe ayisithupha athuthukileyo ukuthi engaze engenzi isivumelwano sezikhali lele Iran. Lezi nkulumo zikhangelelwe ukuvuselelwa ngesonto lapho amacele omabili akhangelelwe ukuloba isivumelwano sokumisa uhlelo lwe-nuclear kwele Iran.
Inhlanganiso yokulondolozwa kwelungelo loluntu e-Human Rights Watch ithi ukuyekethiswa kwemithetho evikela izisebenzi zamafekithali kwele Cambodia sokwenze abamanini kampani behlukuluzwe izisebenzi santando lokungcindezela.
Izivzalwane zeZimbabwe zithi zilahlekelwe kakhulu ngokubhubha kukamnumzana Wilson Sandura owake waba ngumahluli wedale le-Supreme Court. Abakhulumele Studio 7 namhla bathi uSandura yena obhubhe ngolwesithathu kulandela ingozi yemota ngonhlolanja wayesaziwa ngokwethula izigwebo ezimele iqiniso okwakutshengisa ukuthi wayengesabi muntu. Bathi wayengumuntu owayekhululekile kakhulu njengoba wayephikisana labanye bakhe kudale le-Supreme Court nxa ebona ukuthi benze izinqumo ezingaqondanga. Wake waphikisana labanye bakhe abethula isinqumo sokuthi intatheli zindaba eZimbabwe kumele zibhalise amabizo azo kuhulumende zingakaqalisi umsebenzi. Icala leli langeniswa emthethwandaba ngomnyaka ka-2003 inhlanganiso ye-Independent Journalists Association of Zimbabwe eyayikhala ngeziqondiso zomthetho we-Access to Information and Protection of Privacy Act, i-IPAM. Bonke abahluleli bedale le-Supreme Court basekela isinqumo esethulwa ngumahluli omkhulu uChief Justice Godfrey Chichika Osiku yena owathi iziqondiso lezi ziqondile. USandura wakuphikisa lokhu esithi kuyafana lokuthathela intatheli zindaba imfanelo yokwethula imibiko zikhululekile. Waphinda njalo waphikisana labanye bakhe abathatha isinqumo sokuthi umnumzana Roy Bennett owayesunduze umnumzana Patrick Chinamasa edale lephalamende bephikisana ngezombusazwe kwakumele angehliselwa isigwebo sokupika okomnyaka owodwa.
Umnumzana Bennett owayekubandla le-MDC wahambisa udaba lolu emthethwandaba esithi wayevunyelwa ukwenza akufunayo edale lephalamende njalo isigwebo sakhe sasimethusa. Abahluli bedale le-Supreme Court bayala ukulalela ayekucela uBennett kodwa umnumzana Sandura waphikisana labo esithi kwakumele ukuthi baziswe isikhalazo sakhe. Kuningi njalo akwenzayo umuyi wokugoqela ukuhlolisisa izimoto ezazithengwa zithengiswa eziphathamandla zikahulumende ngokungekho emthethweni iWillowville Motor Industries. Ukuze sihlaziye udaba lolu, omunye walaba esikhulumelayo ngemsebenzi kaSandula ngumnumzana Sobusa Gula Ndebele owayeligqwetha elikhulu Attorney General kuhulumende weZimbabwe. Ake sizwe ekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7.
Ha, kulusizo olukhulu yazi abantu abanjengoSandura ngabanye abantu ukuthi ilizwe liyeza ukuthi lilahlekelwe sibili ngenxa yezinto ayezenza emthethwandaba lapho wayengumuntu oqondileyo owenza into eziqondane lomthetho sibili. Hhayi, kulusizi kakhulu.
Singathi-ke abantu bangamkhumbula ngani uMoyi?
Ngokuba umuntu owayeqondile nje esenza izinto ngendlela emele yenziwe ngayo, eziphatha kuhle laye, eziphatha sibili njengomuntu osebenza emthethwandaba, umuntu ohloniphekayo, ololwazi ngento azenzayo, owayengenzi into ngoba uyesaba umuntu, hhayi, wayesenza into ngoba iqondile kumele kwenziwe ngaleyo ndlela. So bayamkhumbula ngokumhlonipha lokuzwa belahlekelwe ngokubona kwami.
Esingathi wena ungamkhumbula khona ngakho kakhulu yikuphi njengoba wasebenza la sibili okwesikhathi eside?
Ikhonokho nje ukuthi wayengumuntu lwano wayesenza izinto zakhe ngendlela eqondileyo. Nxa ephandle uhlangana laye wayengumuntu othobekileyo nje, umuntu ongaziphakamisiwe ebantwini, ekhanya into yomthetho, into ayeyizwisisa. Nxa engavumelani labanye uyaphuma egcekeni ukuthi kavumelani. Amkhumbula sonke ngoba umuntu wonke ngiyabona uyawazi laphana kuze kube le ndaba yezimoto yabamba abaphathi intambo abathisi. Yena wayenza leyo nto kungala kwesaba, waqonda, wayenza eqondile kuphela into yakhe yonke.
So-ke singathi-ke
umuntu wonke uyamcabanga ngento yona leyana eWillowville kakhulu ngoba yahle yatshengisa ukuthi ungumuntu onjani, umuntu oqondileyo, umuntu oloqotho, umuntu othembekayo.
So-ke singathi baba Ndebele engabe tshiyeleni ilizwe nxa sesikhangela ngezemthetho lapha?
Wathonisa indaba eziningi emthethwandaba, kutho ukuthi ngumuntu ongathiwa ekwakheni umthetho welizwe waba laye lo msebenzi omkhulu awenzayo ukuqondiseni umthetho, lekutolikeni umthetho ukuthi kumele uhambe. So lokuthi abantu nxa bekhangela abangamagqwetha labakhona ngale emthethwandaba bathi nxa befuna ukudinga abantu abalesithunzi esokuthi umuntu abuke, umuntu wonke angabuka ukuthi lami ngifisa ukuba njengoSandula.
Lo umnumzana Sobusa Gula Ndebele owayeligqwetha elikhulu kuhulumende eZimbabwe u-Attorney General obekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 eseHarare.
Ukufuthelana phezu kokuthunjwa kukamnumzana iTai Zamara kukhanya kudlondlobala ngelizwe, abaningi besithi nxa uhulumende weZANU-PF kunguye omgcinileyo uZamara kumele amkhulule. Abanye ngabathi ukutshengisela okwenziwe ngamalunga e-MDCT eHarare izolo lokulwisana phakathi kwabasekeli beZANU-PF labe-MDCT koBulawayo namhla kuveza sobala ukuthi ukufuthelana lokho kulakho kubangela udlakela olukhulu elizweni. Ukuhlaziya lolu daba siqhume ilunga leZANU-PF Central Committee umnumzana Joseph Chuma lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda yena osungule lingxoxo.
Udaba lolu yidaba olungaphanga lwehluleka ukuthi lusebenzeke kahle nxa kuyikuthi uhulumende weZANU kasenelisanga ukuthi asheshe aphendukise kumbe athole lapho uZamara khona. Kungelandaba ukuthi uhulumende lo ukuthi uyazi ukuthi ungaphi kumbe kakwazi, ngoba kungumlando kahulumende ukuthi nxa abantu betholakale besesigabeni esinje abadinga bathole. Kodwa ngesilungu futhi sibuya sithi phela yena uhulumende is the chief suspect, nguye wazakala elokungazwanani okukhulu kakhulu lomnumzana uDzamara ngakho nxa kuyikuthi kufaneleke kuvalele umuntu kusiya ngomthetho kufaneleke kuvalelwe umuntu oqakatheke kakhulu kuzanu ukuthi abuze kuhle ukuthi kathi ukungazwanani kwakhe lomnumzana uDzamara yikho kungabe kwenza ukuthi aswelakale.
Baba Chuma ngiyakho inqobe.
Into yokuqala nansi. Into kumele sinanzelele ukuthi bona singabogijima sibokugcona umuntu icala singahluzanga ukuthi kuhamba njani. Ubaba leli khuma hhayi lakathi sizelake ngangalibambi lokuthi ubama kwangumuntu vele engamaziyo ongazakalivi lapha eZimbabwe asimazi. Umuntu oqhase njena uya kuma laphana ezi-demonstration yakhe sesethi kuzo njengabantu kathi silapha. Kodwa ngumuntu vele ongaziwayo. Sabe eZimbabwe silabantu abaziwayo abakhuluma inyongo yezwa abatshekisa imilomo kodwa bayalibala kube khona bahambe ezitredini everyday khona bakhona baphila lati everyday khona abanye singena labo ema-church abezingena amabhawa siwe mix and mingle nxa sizikhuma ngesikhiwo abakazi bele be-disappear kanti lowo umuntu esingathi yi-non-entity kwini okungenza ukuthi uhulumeni besithi iZANU-PF ifuna ukumthatha imadabi imadabithilani kwina okuqhathekileyo akwenzileyo esingathi kona kume mhlawumbe sithi ha umuntu oseyi-threat lowo engadlula i-threat esesiyibonile evele emadodeleni abotsangiraya nabobithi nabowesinencube nabojob sikhala labanye nje amadoda amaningi-ningi awa-threat iziyo umfana lowo kumbe indoda lowo kumbe umuntu omdala kumbe umuntu osekhulume kumbe sibele ijaha angazi madoda asikhangele into leyo kuhle kuhle singapha kuthanda ukugijima sigcone uhulumente sigcone iZANU-PF.
Ngathi ngithi mina ngibuze ngenze umzekeliso kumbe ngithe mbili uyangazi yini mina Chuma?
Ngangikwazi dokotela Sibanda.
Angithi yabona ke Chuma ngo-2001 ngo-June ngakidnapwa ngama secret agents engithatha eBulawayo police station angisa eKhwekhwe engagcinwa khona ungekho emthethweni kodwa ngigcinwe ngama secret agent aku government bazongikhulula ngemva kwamaviki amabili bangise police station eKhwekhwe. So ukuthi uhulumende weZANU uyakwenza lokhu ukuthi athatha abantu abe engazwanani labo kumbe bakhulume okucatshangela ukuthi yinyongo ngezinye inhlangothi zeZANU into esiyijayeleyo into eyenzakalayo. Unkosikazi uJustina Mkhokho kwenzakala kuye laye ungathi hayi lo wayesazakala kodwa baningi abacina sebethutsha bevela la kuma police station kodwa bethethwe ngaphandle komthetho bayafakwa endaweni ezingazakaliyo. Njengoba ngikutshela mina ukuthi ngo-2001 kwenzakala lokhu izikhulumeli zikahulumende zaphuma kubo ZBC sithi asikwazi ukuthi umfana lo ungaphi lingazosihlupha lapha njengoba usitsho nje namhlanje
belo lapho ngizala yini umnumzana Sibanda
ngena
mina ngibona ngani indaba leyo kuba ngayo le indaba yenu elalisebenzisa ukuthi nizame ukudika amaphepha awe asilami kuphela lokho asinandaba nabantu thina endaweni asinitsho nxa ngikutshela ukubona ingongonono zangkhona ezibhekisayo zinazo zihamba zikhona apha zikazi zi-adapte umuntu oyi-non-event yabe-adaptelani abantu nje babetinye indlela ezokuthi uthole asilameko kuhle
kuhayi sikhulu hayi sikhulu akusiqiniso leyo njengoba ngikutshela mina ungangidawuthi njengoba lami ngakudawuthanga ngicabanga ukuthi hayi la ufake umqondo wakho. Mina ungahamba eBulawayo police station uzathola ukuthi ngabotshwa address meeting eBulawayo poli ngaye eBulawayo central nganyamalala eBulawayo central ngike senginyamalala laphana ngaphuma ngapi eKhwekhwe central.
Umbuzo ngowakho Chuma, lokhu kwenzakala ngesikhathi uhulumende weZimbabwe ezama ukulungisisa ubudlelwano bakhe lamanye amazwe. Nxa kuyukuthi ngempela nguye oloDzamara akuphambanisi yini imizamo le?
Sina njenge Zimbabwe vele kasithanda ukuthi kona senze izinto ezingeke emthethweni law abiding country. Ngakho ke undoda lo uDzamara lo esikhuluma ngaye kathi slow nxa kuthiwe uyabe kuthiwe within the confines of the law is unfortunate amanye amazwe lawa adlatholela ithuba khona phana lokuthi na basigongode more noma thina lokhu sizama ukuthi ona sithi peace labo bona vele balokhu bebesidinge olukati abantu abavele singababamba ngabe.
Baba Sibanda, bathukuthele abaningi abe-MDC ephalamende siyazi kulokuxabana okukhulu ngendaba kaDzamara. Ezitaladeni sibonile amapholisa betshana labasekeli be-MDC izolo. Ungathini ngokufuthelana lokhu njalo singabona kusiya ngaphi?
Ngibona ngani mina abantu baqondile ukuthi bafuthelane ngendaba leyi ngoba ngelimqotho uhulumende okwenza ukuthi sakhe uhulumende phansi emhlabeni sakhele ukuthi basivikele nxa kutholakala ukuthi mhlawumbe ukhona ofuna ukwenza into ezifana nalazeni ezikuthi asithathe kumbe sihlutshwe kumbe sibotshwe ongekho emthethweni. Ngibona ngani mina kufuthelana lokhu okutshengiswa ngabantu kuyindlela eqondileyo.
Baba Chuma, phosele kucinga.
mina ngikhona kuZANU-PF, yaso ZANU-futhi yiZANU-PF. IZANU leyana kudala, iZANU-PF is not a killing machine. IZANU-PF asiyo bandla elifuna ukulala abantu, ibandla elifuna i-unit. Ngoba labunjwa i-unit ezaphu leZANU jongo. So aso bantu odla odla.
Umnumzana Joseph Chuma, lilunga leZANU-PF Central Committee, ubexoxa endawonye lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Nkululeko Sipanda. Hayi ke kwalelo kwalamhlanje olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga lilale.